ngithathe sangilafika off hand sengiphume ehofisini but seduzane le-5,000 kathesi ikuma-4.5 ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lo mama labantwana bangu-4 ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu sikhangela isinkwa sikhangela lochago lwethe lamahlamvu sikhangela lama-rentals ukuthi normally i-basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti sikhangela futhi kuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi umuntu ogadayo ngubaba kuphela
ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho
ye ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu
inombolo lezi lizithatha njani
ye abantu iqiniso sebethenga kuma-black market but akukabi kakhulu ku-black market into etholakala ku-black market kakhulu into enjenge-petro iyahlupha iyatholakala ye but into njengabompuphu lani iyatholakala here and there inamba yabathengayo ku-black market ilutshwana compared kubathenga kuma-formal stores yonothi kuthi i-black market yalapha khathesi is cheaper than kumastolo ngezimbago imali iyaswelakala in terms of i-liquid money abantu abaningi bathenga ngamaswayiti bathenga ngama-eco cash so laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswayipha azosenzi i-eco cash bathengisa ngentengo ephezulu but abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswayipha or what we can call electronical transfer bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-23 ye-eco cash.